usuku lwe Unity Day lwasungulwa ngomnyaka ka 1987 ngemva kokuba umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Joshua Nkomo elobelane isivumelwano lwayinhloko kahulumende njalo ekhokhela ibandla lezanu PF umnumzana Robert Mugabe. Lesi yiso isivumelwano esamisa ukubulawa mahlayana kwabantu emhlubulweni owemathebeleland lasemidlands libutho likamgabe ele-50 brigade. Lokho kwamanyanisa ibandla le-PF zaphu lezanu PF. Unkomo wangena kuhulumende kamgabe embikweni awethule enkundleni ye-X namuhla. Umongameli Mnangagwa uthe abantu beZimbabwe kumele baqakathekise ukubambana okwasungulwa umgabe lonkomo njalo basebenze ndawonye ukuze bathuthukise ilizwe labo.
The Historic Unity Accord remains a guiding character of our beloved motherland, Zimbabwe. Riding on this timeless heritage, we must accelerate the attainment of our shared national vision for inclusive development and a modernized, industrialized, prosperous, and empowered society.
Kodwa abanye bathi akula kubambana okukhona eZimbabwe njalo bathi isivumelwano se-Unity Accord asisenamkantsho ngoba uhulumende akasiqakathekisi. Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi alusatsho lutho usuku lwe-Unity Day emhlubulweni weMandebeleni.
Namhlanje lilanga le-Unity Day umhlaka 22 December, kodwa-ke i-Unity Day kayisatsho lutho ikakhulu kithi abantu bomhlubulo lo esiNdebeleni, ngoba silokhe sithwaliswe nzima kulokho kungela development eyenzakala emathebhelelendi. I-Unity Day izasebenza nga konke okwavunyelwanayo-ke ngesikhathi isayinwa kuyafezeka lathi ngapha sibanje njengabantu abaseZimbabwe, hhathi lokho esikubona kusenzakala kathesi. Yikho-ke hhayi ize leze kwamanje i-Unity Day.
Kodwa ukhansila webandla lezanu PF kobulawayo unkosikazi Nokuthula Sibanda uthi liqakathekile kakhulu leli langa njalo abantu kumele baqhubeke bebambene.
Ngiphuma kubandla lezanu PF, umbono wami i-Unity Day ukuthi abantu kumele behambane, senzeni into wani, simanyene sihlangene despite umhlobo ukuthi umuntu umhlobo bani. Kumele senzeni into wani ukwenzela ukuthi into yethu iphumelele, sibe yingqubekela phambili.
Unobhala jikelele webandla lezaphu umnumzana Ndodana Moyo uthi ilanga le-Unity Day liyabathunuka njalo libakhumbuza umbhuqazo wegugurawundi, wona owabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili i-20,000 emathebeleland lasemidlands.
Thina-ke njengezaphu ilanga lanamhlanje u-22 December ayisilo langa lokujabula, lilanga elibuhlungu kakhulu. Esakubonayo njengezaphu yikugongodwa kwamabutho kazaphu i-ZIPRA, yikuzingelwa kwabalandeli bezaphu, yikuzingelwa kwezinkokheli zezaphu. Akula lutho olungasenza sijabule ngoba igugurawundi yona ngokwayo kayimanga, ilokhe ikhona iyaphila.
Ilunga le-Citizens Coalition for Change umnumzana Steven Chirodza yena uthi umbuso kahulumende omubi wenza ilanga le-Unity Day lilahlekelwe luhlonzi.
U-22 Mpalakazi 1987 uyisikhumbuzo sombhuqazwe lapho okanyongolo wasayina amaphepha kuyindlela eyokuvikela ukuchitheka kwegazi. Abantu bakamthwakazi basebethwele nzima. Umgabe labalandeli bakhe uMnangagwa labanye kuZANU-PF bedlule kanje ukwaqeda amaNdebele, kodwa injongo yayingeyokuthi wonke muntu ongasapoti ZANU, umuntu nje okhuluma ulimi lwesiNdebele angabi khona emhlabeni, yiyo yayinjongo yangikhona.
Umongameli Mnangagwa uphe izinduna lenkokheli yosiko umlando wokukhulumisana loZulu ukuze kulungisiswe udaba lombhuqazwe wokuguraundi, kodwa abanye bathi imizamo yakhe izaphelela emoyeni njengezithukuthuku zenja ngoba akaluphathi kuhle lolu daba. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.